Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Nhlolanja 2025 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba uTswangirayo kusuka kwakhe wakhuluma umfana esesimbiza kade esithi ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa.
Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kaMoyi uMorgan Tsvangirai besithi watshiya ibandla le-MDCT ezandleni eziqondileyo.
Ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazi ukuthi lo mnyaka engingeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane asomatheku engingenye into zingantshintsha.
Inkokheli ye-African Union iqhuba umhlangano omkhulu kwele-Ethiopia okuzahlolisiswa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika impi yomvukela kwele-DRC lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kaMoyo Morgan Tsvangirai besithi watshiya ibandla le-MDCT ezandleni eziqondileyo. UTsvangirai wabhubhela esibhedlela kwele-South Africa mhla ka-14 zibandlela 2018 wayekhokela ibandla le-MDCT. Abanye abaphikisayo bathi uMnumzana Nelson Chamisa wangena esikhundleni sikaTsvangirai wenza izimanga kwezombusazwe. Kodwa kulabanye njalo abathi wahluthuna umbuso ngendlela eyaphose yabhidliza ibandla leli elagcina lidabuke phakathi. Kambe abantu bamkhumbula ngani uTsvangirai? Abanye abaphikisayo bathi kunengi akwenzayo esaphila loba okunye kwakhona sekwachabalala. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Solani Moyo okubandla le-TRC.
Nxa umuntu esuka emhlabeni etshona njengomuntu kade ebheke isizwe ukhona okuthiyayo ngoba bathi nga ungumuntu kumele ugrume kungafani lalokhu esakubona kwenzeka uRobert Mugabe ukuthi azange egrume umuntu. Ubaba uTsvangirai kusuka kwakhe wagruma umfana esesimbiza kade esithi ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa. Wachiya u-Advocate Nelson Chamisa ungananzelela from 99 bebe lokhu engutshewe youth behamba bonke ekhangela ukuthi umuntu omdala usebenza njani. Then usenyaweni zakhe sesithemba lokuthi ubaba uTsvangirai lapho khona kalale ngokuthula ngoba wasebenza. Ngiyake ngithande iverse u-2 Timotheo 4 verse 7 uthi mina ngilwile ukulwa okuhle sokusalela emqhele kuloza yenza njengami. So ngibona ukuthi kungumsebenzi omuhle kakhulu uTsvangirai ochiyayo kuNelson Chamisa.
Ye kodwa kulaba ningi phela bathi hayi lapha kukhanye ngoba abaphikisayo vela kusemaningi.
Angeke ngithi khona sebebaniki-niki. Mina engikwazi ukuthi la kuTsvangirai esekhona izana yayikwenza sawina election 2008. Kwaba khona 2005 kaye kwaba le spilti futhi izano isiloku isebenza. Izano ungumsebenzi wakukubani lokhu idilize opposing party. But okungithokosayo ukuthi khona kunjalo uNelson Chamisa wakubona lokhu wasesithi mala ngimele eceleni. Ngibone ukuthi kathi laba abasebenza lamasela njengezalo ngobani. Sokubonile songilethemba lokuthi khona okuzayo kukhulu kakhulu uTsvangirai wathiya indoda yamadoda.
Lo ngumnumzana Solani Moyo ilunga lebandla le-TRC obexoxa loGibbs Dubois Studio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malachi Nkomo okubandla leZANU-PF.
I-opposition ona vele ngayo ilobukhokheli bayo. And awusezunxa udlala ibhora wena ungahlohlwa susithi ngendaba ukuthi lwana ondlodlileyo nguye omphambanisileyo. Bona ufanele babe le ndlela ukuthi balama structures abo balokuhloniphana kwabo balobukhokheli babo okuqinile. Nxa ibandla liqinile angiboni ukuthi ungaba lokudilika. UTsvangirai angabe wayelibumbile lelo bandla ngendlela lathi sasincintisana naye. Yena kodwa abalandeli bakhe lobunye ubukhokheli bakhe ngeza ngalukhona phakathi kwabo babekhona abayizihwaba abaphambanisa injongo ayelayo yena njengoTsvangirai.
Kodwa bayakhala abantu babankomo bathi hayi vele noma ungazuthini i-CCC yadilizwa izana. So nxa abantu bekhuluma njalo lingathini kakhulu?
Hayi izayidiliza kanjani? Izantu izadiliza kanjani? Ungakhela ukuthi umuzi wakho udilizwe omunye ngenye indoda. Wena kuyibona vele wenzeni. Nxa umuzi oqinileyo uyadika kanjani? So ibandla lezantu lizadiliza i-CCC kumbi MTC idiliza kanjani? Ayithi libandla lofanele libe lendlela zokuvikela ukuthi babe libandla eliqinileyo. So utyenze ukuthi khona ngazibadizwa izanupf utyenze ukuthi ngama libandla elingaqinanga elingelavele esingathi isisekelo sokuqina kwalo njengebandla.
Ye, nxa sukhangeleke isimo sibili samabandla aphikisayo ungathini ngakho?
Into yakhona laphana ukuthi iningi labantu benza ukuthi bangena bengela-ideology kupolitics kakhulu laba abantu abaphikisayo. Bangena bekhangele ukuthi kuthiwa kupolitics kuyadliwa. Ungabezwa iy'nkulumo zabantu bangikhona loba ikhuluma lathi abezampilo. Bezwa kuthiwa liyakapula. Khathi ukukapula kukatshulwani. Usobona nxa bebumba amabandla, babumba amabandla okuzokapula not okukhokhela. Njengokuthi ibandla lezanupf libe lakho ukukhokhela abantu amapulazi abantu bathethe balamapulazi emamayini abantu balamamayini ungakhangela yonke into ofanti ibhenefithise umuntu ulayo. Bona babuya benendlela uselihlale kakhulu uphumane lapha phumane ubukhokhele selihlale kakhulu selikhulile. Kodwa lilani lina? What policy do you have? What ideology do you have as the political party? Abana. Kuphi ngoba yiparty nje ukuthi sibuye sahlala phansi njengabantu abafuna nabo ukudla. Nothi ukukhokhelayo.
Abantu bayabuza ukuthi kona kungathi kuyini okhuluma ngakho xa sikhuluma ngaba-ideology laba.
Uma sikhuluma nge-ideology sikhuluma ngokuthi wena uma usuma phansi ephathini enje kuvele kulomthetho njengokuthi nxa usegumeni uyabe ukwazi ukuthi leli guma ngosisoklokaningeno abantu bakhona bathe akukhululwa nhlamba laba ngabantu abaphila kanje baphandana umthetho. Lapha sikhuluma ngendlela yokuthi kona nxa lidla ibandla lina okuyikho elilakho elingathi kuyalibumba lingabantu beZimbabwe njengokuthi loba mna ngisuka emathebele ngapha omuntu esuka emamikaleni omunye esuka lemashingo kuyini okusihlanganisayo esingathi loba nxa umuntu ekubala laphana uyavuma ukuthi naw okuyikho okukhokhela lelo bandla esingathi i-ideology ubuyibo bethu.
Mnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF bexoxa lo Gibbs Dewe Studio 7 SOS Lincolnson eMathebeleland South. Inkokheli ye-African Union egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa iqhuba umhlangano omkhulu kwele-Ethiopia okuzahlolisiswa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika impi yomvukela kwele-DRC lokunye. Umhlangano lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi Justice for Africans and People of African Descent through Reparations kuqhutshwa umhlangano lo ngesikhathi abahlamuki be-M23 besidlamahabula kwele-DRC lapho asebehluthune idolobho legoma njalo besithi bazahluthuma na ezinye izigaba. Ukuhlaselwa lidaba sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe.
Injwayelo ukuhlangana enyakeni bahlala behlangana bekhuluma bexoxa kodwa ngazinandelele izimpi vele ezazivele zikhona ngama-1990 ngama-2000 e-South Sudan, e-Sudan, e-Ogaden, e-Desert, DRC iimpi zakhona azazipheli kutho ukuthi ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazithi leyo minyaka eminengi njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane somachegu engingenye into zingantshintshwa kodwa vele asisoze zikhangelele ukuthi inhlanganiso ye-AU le labomongameli laba be-Afrika ababhidiza ilungelo likazulu kungaphuma lutho. Hhayi, asilathemba lapha.
Ye, siyabona ukuthi khona ngale e-DRC kule mpi esabeka kakhulu. Umnumzana ukumbe ngithi umongameli Paul Kagame kuzobuya umongameli Felix Tshisekedi labanye-ke abaguqela umongameli Cyril Ramaphosa kungani kuloku lwisana okunye okuthize pho bangakuphozisa njani khonokhu kulangala emhlanganweni lo?
Ye, nxa kwabehlula behlangana nje bengama-neighbors ngikhuluma ngakho angiboni ukuthi nxa sebephetshiya e-Ethiopia ye omongameli bayefika kuningi kodwa phela inkinga yokuthi into yakhona eyenza kube le mpi yinto engakhulunywayo ayikalungisisi. Yikho sicabanga ukuthi engxenye amabutho e-African Union yo angay kuthunyelwa khona ukuthi bevikela ama-uzulu ama-civilian. Kodwa angibona ukuthi nxa i-Uganda le-Rwanda bengakavumi ukuthi yobasekela M23, nxa uTshisekedi engavumi ukuthi nguye obhiliza ilungelo lamatutsi asegoma, angiboni ukuthi kungaba nento engalungisiswa lapha eMpopo.
Ye, siyabona ke nxa sikhuluma ngokagame lo Yoweri Museveni ngabantu abalwalo bonke phela bebambisana ku-NRA. So ukuthi kumele phela ukuthi nga yibo phela bazibambe esidukini khonapho njengoba sitsho ukuthi enxa kumele bona baqale bevume phela.
Ya, liqiniso phela ukuthi bona bobabili bavikela ilungelo lamathuthi asengxeleni le-Uganda, iRwanda, le-DRC. Leli ayisiyoqiniso. Iqiniso yokuthi ye kungabe kunjalo ukuthi uTshisekedi, khulume kathika uTshisekedi ngala mandla okubusa egoma endaweni yakhona lena. Kodwa iqiniso ukuthi ama-minerals, into ezigejwayo eziningi kakhulu okuthi i-Uganda le-Rwanda bayabe bephila ngakho. Yikho ngisithi mina nxa kungakhulunywa ngeqiniso lapha, lokhu sokutshengisela ukuthi sokufanele kube lama-sanctions kathesi ukuthi ilizwe linye ngalinye elihambisa amabutho e-DRC engabunjwanga kakube lama-sanctions.
Lo ngumnumzana Rejoyce Ngwenya kwinhlanganiso we-Coalition for Market and Liberal Solutions obexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 SRN. Kulabalimi abathi lonyaka balakho ukuthola isivuno esiphezulu ngenxa yokuna kwezulu eliningi, kube labanye njalo abakhala ngokusolakala kwezulu okwamaviki amathathu kulinyanga abathi izilimo bese sitsha emasimini. Kusanda kuna izulu eliningi kwezinye izabelo. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uDakamela.
Lathi sike sabona kungathi kufuna ukuba kubi nje kancane. Kodwa sifunga nje izulu lele selithelana. Kulesikhathi lapho abantu abathe bahlakula khona, izulu besengathi lihambile, especially lapho amanzi angahlali khona kakhulu emahlabathini, kuvame ukuthi kutshe nxa izulu lingananga. But ngezulu lele selithela kuya songathi kuba ngconywana ngoba selinile phela lalapho kade sokusitsha khona. Kodwa kutshengisa futhi ukuthi laba abalime amabele bele leziyabo sogame nje millet. Bona kibo kungcono vele lanxa ngalinile lanxa ngalina bebezazama ukuthi bevune okuthile. So kuyakhuthazeke ukuthi singabantu benkayi labanye kwezindawo ukuthi kubo-region ama-regions ethu lawo 4 and 5 kubalulekile-ke ukuthi silime ama-small grains ukuze sivune then umumbu singalimi indima nje eyodwa kumbe ezimbili. Kodwa sifokase kulokhu ukuthi izulu lingaze lingani, lingaze line kakhulu kumbe lingananga kakhulu, kodwa siyathola sivunile kancane.
Ye, siyabona lapha-ke nduna Dakamela ukuthi khona kokhulumayo ukuthi abantu behlanyele inyawuthi lokunye, kuyini okwenza ukuthi bangakwenzi khonokho bena?
Abantu nginanzelela ukuthi angazi ukuthi kwahamba njani, kodwa batshengiswa ukuthi umumbu isitshwala esimhlophe sihle. Angazi ukuthi umbo wawesikhathi se-colonialism wakwekwini, but abantu basebeluze i-interest bazitshela ukuthi onyawuthi amabele ngokwalaba abangekho rich abangekho poor kwabala futhi i-social status, but bengakwazi ukuthi amabele lalokhana yikwade ukugcina imizimba yabo kahle, yikwade ukubaqinisa. So they want to abantu abaningi bathanda uku-adopt-a then sebeshiya lokho vele kade ukubagcinile isikhathi sonke. So mbona ngathi yona le interest yokuthi umumbu omnandi impuphu emhlophe yemnandi, bese bekhohlwa ukuthi lokhana yikho okusakhayo yikho okusigcinayo. Zanazothi these days esibhedlela siyakhuthazwa futhi ukuthi sidle khonokhana ama-small grains. So mbona ngathi kwaba le mistake yabakhona kuye abantu baprioritize kakhulu nomumbu instead of ama-small grains ngoba bathanda isitshwala esimhlophe okudlula lesi esimnyama.
Lapha lizwe induna uDakamela exoxa lo-Gibbs Dube Studio 7 esenkayi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump ebambisana lomnumzana Elon Musk bathi bazasusa emsebenzini izisebenzi eziningi kwenzela ukusebenzisa ngemfanelo imali kahulumente. Kodwa abamele izisebenzi bathi akuqondanga okwenziwa ngababili laba. Kuzakhutshwa umhlangano omkhulu kusasa oMunich Security Conference kwele Germany ngesikhathi kule mpi kwele Ukraine, Sudan, DRC, lezwekazi le Middle East. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usefakele umthethwandaba weInternational Criminal Court, ICC, izijeziso zenotho phezu kokwethesa izizalwane zaseMelika lezakwele Israel amacala ngaphandle kwezizathu ezilohlonzi. Kumlayo asanda kusayina, uTrump uthe izijeziso lezi zigoqela ukuthathelwa kweziphathamandla ze-ICC, impahla lenotho yazo lokwalelwa ukungena kwele Melika ndawonye lamalunga emideni yazo. Owakuqala ojeziswe yiMelika phansi komlayo kaTrump ngumtshutshisi we-International Criminal Court, umnumzana Karim Khan. Ngolwezi ku-2024, i-ICC yethula isiqondiso esigunyaza ukuboshwa komholi kahulumende wakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu, kanye lowaye ngumphathintambo wogatsha lwezomvikela, umnumzana Yoav Gallant. Isithi badala amacala angavunyelwayo empini eseGaza eyaphehlwa ikuhlaselwa kwe-Israel yiHamas ngenyanga kamfumfu ngo-2023. Kumlayo wakhe, uTrump uthe ukwetheswa kukaNetanyahu loGallant amacala akulasizathu esilohlonzi, futhi uthe ikuhlukuluzwa nje abakwenziwa yi-ICC. Uthe ele Melika lele Israel kakaze awunanze lumthethwandaba. Phezu kwalokho, uTrump uthe amazwe omabili ayadlondlobala ngombuso okhululekileyo, futhi uthi amabutho awo ayayilandela imithetho yephathelane lokuqhutshwa kwempi. uTrump uthe ukwenza kwe-ICC kungumzekeliso oyingozi, ofaka amabutho eMelika engozini enkulu ngokwenza kube lula ukuthi abotshwe kumbe ahlukuluzwe. Wengeze wathi lokhu kweyisa eleMelika njengelizwe elizimeleyo, futhi kuphazamisa inhlelo zokuvikela ilizwe lezokudlelana kweMelika lamanye amazwe agoqela i-Israel. Umongameli Trump uthe njalo umthetho weMelika uvikela amabutho aleli lizwe kanye lawamazwe angabangane balo ukuthi etheswe amacala ngomthethwandaba womhlaba ongananzwa yiMelika. EleMelika liqhubeka lizimisele ekuthini kumele abantu bathonisiswe ngezenzo zabo, lokuthi kube lokuthula emhlabeni jikelele, kutsho umongameli Trump. Kodwa uthi i-ICC kanye lalabo abayingxenye yesivumelwano esasungula linkantolo eRome kumele bahloniphe isinqumo seMelika lesamanye amazwe esokungafuni ukuthi izizalwane zawo zithonisiswe yi-ICC nxa kunakanelwa ukuthi zidale amacala.
Le yimibono kahulumende weMelika. Namuhla lusuku lwezithandani ole Valentine's Day, usithengeleni isithanda sakho? Abantu abaningi bathengela izithando zabo amaluba kumbe okunye okuchiyeneyo. Baningi eZimbabwe bathi balunanza kakhulu usuku lolu besithi luqakathekisa impilo yabathandanayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Hayi man, hayi bantu bezani, hayi manini ngathi bantu bezani ngoba izani sikaningi bantu bakamnangakho. Kati akelingitshele kati lina, kati democracy kati kini kuyini? Into okuthiwa i-democracy yikusupport umnangagwa ngoba onke umuntu okukhuluma against umnangagwa sokumele abotshwe sokumele adinge lamacala abotshwe hayi mani yekela lento eliyenzayo le liyayangisa mani aliyayangisa lina bantu bakamnangagwa in this case yini elingama-culprits okumele libotshwe lina lifuna ukutshintsha i-constitution abantu abathi constitution yayingatshintshwa lifuna ukubabopha uyazi ukuthi you are confused ukukhuluma lolokhu uzeni ngapha komalapha
ngiyalibingelela lonke basakazi bakastudio 7 kuyamangaza esikubonayo kusenzeka elizweni ukuthi laba abalombono ongahambisani nomongameli sibathola sebedingwa nzima sebegijinyiswa kodwa laba abama egcekeni bethi phambili ngomongameli ukuthi engaphumi kodwa bona abayenzwa lutho ugeza usedingwa manje ngendlela ukuthi ukhulume iqiniso elimsulwa ngempela futhi esihambisana nalo thina siyizwe ngomfundi ngoba ukhuluma iqiniso kodwa sengumuntu omubi elalibona iqiniso ukuthi alifuneke elizweni lakithi
Studio 7 ngiyabingelela ngegama lenkosi ngilapha nje imayila seHebron eJohannesburg umuntu ongumsura kakhulu nguye lo wabathi uzengezojabanga ngumuntu osidalela yonke inkemenkeme yendaba le umanje usethulekani ngumuntu odinga into angayiboniki nampa bayachokola onkomo omalaka inkomo bayachokola la ikhohlwa ukuthi laphana e-west e-turn of e-west laphana ulamashophu laphana imabhilding amaningi ucabanta sikwazi ukuthi wemba igolide uyatshontsha igolide leliyana la uvusa khona la kusazombhedela anti kusacatshile manje uyabe lokhu ebhizi ehlukumeza abanye baphendulela intando yabo ngeke utsho uthi lindebele efuna ukuthi ebabophise ngomnankakho kuyeza la kuye
Studio 7 linjani khona ngapho basakazi abahle nabalaleli mazimbabwe amahle linjani lonke izindawo zonke zamazwe njengoba nasihlupheka kanje sigcwala amazwe wonke lawa sihlutshwa yizanu abantu uma bekhuluma bangathi umnankagwa ma bethi umnankagwa abanye abezanu bazobona ngathi bona ba-right umnankagwa nguye o-wrong kanti izanu sigoqele bonke sithi izanu PF mayiphume esikhundleni kungaphuma izanu PF sizohlala kahle mazimabheni amahle singathi umnankagwa laba abanye bazobona ngathi bona bayenza kahle umnankagwa nguye ongayenzi kahle izanu PF yiyo ebulala ilizwe sithwele nzima lapha sihlapha sihlala lapha lapha amazwe namazwe lapha sidubeka sibizwa ngeziphepheli sibizwa ngamaforeign ngenxa yezanu PF abantu basuke ezimbabwe besiya kwamanye amazwe bahamba besilele kusenzakala lokhu bebotshwa ngenxa yezanu PF
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Kuhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wakobulawayo umkhokheli Mkhululi Mangaba ohamba ngegama lezomculo elithi Pastor Black Sheep. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasband.
Umkhokheli njengoba lesikhathi ecula kodwa engacindezeli umculo wakhe kodwa ke ukhona asewuphekile okutsha asiphathele khona
kwezomcula abangibiza ngokuthi ngupastor Black Sheep ilibizo ke engasinika lona lona leli ibizo ngathi likhombetha okuningi ngalicubungula udingisise ngalo lisho kuningi lona ngokwalo ibizo linalelo ngalicula ngo-2008 ziningi nje ingoma esengizishayile le ngoma esengizirekhodile ngokuswela kwalo wenhlanhla lezo ngoma zikagcwale ebantwini angingazikhiphi mina estudio lokho ezikhona estudio
Black Sheep uthi akacabanga ukuthi umculo wakhe engawufaka kusiphi isibaya kwezomculo.
Yayingabile igama engathi yilo leli gama engathi ingoma zami mhlawumbe i-house music mhlawumbe i-hip hop mhlawumbe imbaqanga ngangabi lalolelo kwisikodwa mina ngokwami angifuni ukuthi nje ngizicategorize wonke ngibagele imigubelo yokuthi hayi ngicula lo mculo ngicula lokhu engutshelwa ngumoya wami lalokhu engubonayo
sibhalela abaphansi incwadi kubandilise bonde bunandi sibhalela abaphansi incwadi kubandilise bonde bunandi
Boge Pastor Flagship okunika intshunguntshu okuqumbaqumba okuthi ufunde ngubani
abazali wami yibona sibili we have inspired me ngoba bakholele etalenteni lami lokuthi ngikhona ukucula nxa sengikhangela ama-artisti asehambele luhambo phambi kwami ngathi uNavumo Majayivana they inspired me Oliver Mtukudzi they inspire me the way they create their songs is amazing Paul Matavire there are a lot of artists that have inspired me locally and internationally
one madman once said are you free or are you dumb
Umkhokheli uthi usebenze lomunye ekuphekeni umculo wakhe. Lanxa ungakatholakali kumakhasi okuzilibazisa, uBlackship ucela uxhaso.
Ngicela umfowethu is my producer and he's also the one making the beats for me, mastering everything yena ngothunga nice thungamelani siziba. Sisebenza sise Candy Ice Records yes khonapho kubulawayo ngesikhathi sifitshane zabona nje uPastor Blackship on social media English ngabe sengikhona uFacebook zabe ngikhona uInstagram
umkhokheli mkhululi mangaba ocula ngegama lakhe lithi Blackship ebusilayo kuhlelo WhatsApp on the Friday libe lempela sobe mnandi igama lami ngeza Jesus bani
yena queen ungeno kanwa Ilungelo ke la kwilungelo kanwami Ilungelo ke la kwilungelo kanwami Freedom freedom we'll come in tomorrow Freedom is coming tomorrow. This time when uthezwa longathezwayo itoy toy vuma madoda wayavuma kade bengala kanjani freedom freedom is coming tomorrow hele mama we freedom freedom is coming tomorrow
Sibonge uEzra Chisa Svanda obexoxa lapha nalomculi wakobulawayo uPastor Blackship. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa labalimi ngesivuno esikhangelelweyo lonyaka. Singekehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kamuyi uMorgan Tsvangirai owabhubha ngalolu suku ngo-2018. Okwanamhlanje umulile eZimbabwe soligqiba lapha sisithi lisale olivalelisayo ngudaba kancu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.